Embuthanweni walamhlanje kuvele ukuba kukhona okuhle lokubi kulinguquko efuna ukulethwa ngumthetho weConstitutional Amendment Bill. Iningi likaZulu lisithi ababusayo yibo abaphiwa amandla amaningi kulinguquko, hathi izifiso zabaningi. Omunye wabakhulume embuthanweni lo oligqwetha njalo engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCA, umnumzana Welshman Ncube, uthi okuhle ngalinguquko kulutshwane.
Ngulutshwane ubuhlobo khona. Ngingathi mina nje okungani kuhlanyana yikuthi i-representation yabomama ade kumele iphele ngo-2023 e-parliament. Izaqhutshekiswa isiya phambili for another iminyaka eminye elithumi 10 years to 2033. Kuhleke lokhu kuthi omama babe represented labo all the time. Then okunye ngathi kuhle ukuthi hayi kube le provision ukuthi abontanga labo banikwe ama-seats angu-10 e-parliament. Kuhleke lokho ukuthi kwenziwe. Yikho engikubonayo kuphela okuhle kuma amendments lokho okunye hatshi kakulungayo.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Research Institute of Zimbabwe, i-PRIS, umnumzana Gordon Moyo, uthi uhulumende akumelanga agijimele ukuguqula isisekelo sombuso engakaqondisi imithetho engaphansi kwaso.
I-Constitution yeZimbabwe eyayenziwa ngo-2013, kwakufanele kwenziwe i-realignment zama-Acts of Parliament. Lokhu silama-Acts of Parliament amadala, amanye ngawe-Rhodesia ka-Smith, ama-1930s, ama-1950s, ama-1940s, 60s. Uhulumende kumele athathe isikhathi athi realign imithetho ye-Parliament yonke alandele i-Constitution engakaqalisi ukugambela isudo entsha. Kanti ungathenga isudo entsha iqale ngokuyigambela njani? Yikho okuluhlupho kakhulu kakhulu kakhulukazi esukusolayo. Labantu bayakusola, uZulu yakusola, izifundiswa ziyakusola ukuthi hayi qala wenze into yakuqala kuqala ungenzi okunye. Yikho esukusola kakhulu.
Unkosikazi Latricia Mumba oligqwetha njalo engomunye okhulumele zakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu asukume avikele isisekelo sombuso.
Ama-amendments lawa asibisela emuva. Konke ekade sesikwenzile ngokuya phambili nge-Constitution ka-2013 sokungathiwa sesinjani sesikubisela ngaphi emuva. Deba sesibuyela ku-situation okokuthi u-president nguye owayenjani eyi-center of power instead of ama-principles esithi separation of powers. Kuzayenziwa esithi ngama-parliamentary consultations lapho abantu ababe bethunywe nguhulumende ukuthi bezonjani bezoconsulta with the public. So i-public kuyabe kumele labo bephume bebuye kuma-meetings lawa benjani bekhulume imbono yabo.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Khudzinare uthi kusobala ukuthi amandla aphiwa umongameli kuphela.
Kuyakhanya vele ukuthi kunika i-executive power u-president njengaleyo inozi yenye eku-president usevunyelwe ukuthi ngaphoyinta 7 ministers outside parliament nge-interview kodwa bakita kelindleleni ebazenza leyo open interview. Uphendule ngendlela sekungase kudala labazimba is behind the door. So it's not proper. Awula transparency kumuntu manje bakithi bayengile kwabanjani ukuthi ama ministers appointed kuna lawa ama elected MPs.
Omunye wabaqoqela umhlangano engumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi baqoqela umhlangano ngenjongo yokunikeza uZulu ithuba lokuthola ulwazi ngalokho okwenziwa nguhulumende.
Sibone kufanele ukuthi sixoxisane ngodaba lwe-constitution amendment le esithebuliwe ukuthi at least uZulu abekwazi ukuthi kathi kumemetheni ku-amendment leyi. Is it good for uZulu or into nje enziwa ngala iziphathamandla ukuthi bona babone ukuthi ebahlala-ke phezulu khona ngale bengaphazanyiswa. So sibone kufanele-ke ukuthi uZulu aziswe ukwenzela ukuthi labo bathi nxa ama-MPs ebuya bezoxoxisana labo baphatheke belolwazi ukuthi kanti kumenyethweni ku-amendment le.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo eSmall City Hall. Njalo iningi likaZulu lalabo abebekhulumisana loZulu lithi ukutshintshwa kwesisekelo sombuso akumelanga kuvunyelwe imithetho yelizwe ingakalungiswa. Abanye njalo bathi lokhu kufana lokuthungela izigamba empahleni entsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.